umuntu ocho njalo umuntu nje okuyozubhanya le okungelamsebenzi umuntu ongafuni ukuvuleka akhangele ngamehlo angelanjondo phakathi khangela amadamu aseakhiwe nje ngeminyaka le engu-40 leyo zobu-2018 kuzokufika namhlanje khangela imigwaqo elungiswayo ukhangele ilokuze amagesi alokhu lilungiswa ukube nakona abekhona ngobuningi bawo bonke lokana okuyizinto kube ngingathi yiwo ama-drivers ayenza ukuthi umkhonomi uthike njalo ayenza nokuthi umuntu esiku-investa abuye ngegezi ngayebona ukuthi imigwaqo iyalungiswa ngayebona ukuthi amagesi anele akhona ngayebona ukuthi amanzi atholakala umuntu uyabuya afake imali yakhe kodwa kumanje lezizinezi akunamuntu ongabuya nje ufake imali yakhe so ihlelo lwe-public idinga a-lord civili okuthi umkhonomi uvuke lo
kodwa-ke nxa sikhangela okwelungelo loluntu lezokhetho
khonaakukantembi ngezigelezi okhuluma ngazo lawo umthetho wama-NGO lwana nawo usenza into emqoka into engelakugelegele phakathi kuyina ukwesaba ukuthi zidiplade hhayi thina yi-NGO ethize ngize lapha ukuzencedisa kumbesho ukuthi abantwana abangamankazana ngamaphedu abo lawo kunokuthi besebenze izinto eziyingekezo zale ezingahlazekani so mina ngomsebenzi onje imali yabi nazi ingena lapha ishele ngelokhu yenze lokhu kule mali e-administration pela ukuholisa abasebenza banabana nanani kule mali ekuthenga izinto zakhona zonalezi naku lapha kuselijekeni kuyini kuyaloku kuhlupha ukuthi gibuyete lokho ngaphandle kokuthi labo ababuyayo bebeyabecaze ngokuthi sizoyenza okwamaphedi kodwa yena ekwazi kona uzofaka imali ekuthi yona adistabilize ilizwe lethu and then ngigayela izinto ama-electoral laws kuyini ongakuthila kushela kwaphana ngoba into zonke zihamba ngendlela zilophele ezihambi ngayo na ucompare nabanye abanye yizinto lezo ezenziwayo angazi ukuthi ngingatsho kuya ngabe ezimbabwe waya abantu besilingana kuyehlukane ngingatsho kungabe ezimbabwe kodwa kuyinto enzakala e-America.